So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Chathe leli thuba ngibone uthanono kawande ngobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba? Lingalivuka njani izulu kandaba? Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-31/4/2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa esekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywana, awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka emncane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede we-Studio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yayisekakhulu udaba lwe-Gugurahundi where abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathebeleland. Sibona uMnangagwa eyisekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi yakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abesishoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni Tandi. It was politically motivated, and in regard to that, izofuna political solution hayi le yakhe ama traditional leaders. Kanti ngakwenye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi uzasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwenye icele uthi nxa ekhuluma uEmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide njalo yaphepethetwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023. 2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthwakazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lokugura wonje akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni incele futhi siyananzelela ukuthi bayikhaphezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lokugura wonje kodwa bengakhulumi ngama after effects of i-1983 to 1987 gugura wonje lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethabedlula 40,000 esiqhubeka ishonalizer imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imidlenzi lemathebeleland ku 1979 shona grand plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani imathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa i-economic genocide eyakhuselelwa i-physical genocide ka 1983 to 1987 and ngakwelinicele sifuna international truth justice commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba ukuqala u-Emmerson Mnangagwa akakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they've never acknowledged that
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7 umsekeli kamgcini isihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu. Ngalokhu, ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi. Kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC kwabulawayo umnumzana Swithan Chirota.
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumise kahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala. Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe. Ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye wabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku. Lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hatshi ngenhliziyo epheleleyo.
Kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na nxa ukhangele?
Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala Wecale ngokukhulula yena uJob Sikhala bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona lapha belokhu bemgcinile bengamlethi imthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana imlotha bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yankululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho udabenga babotsha ama 4 years bengelacala begcinwe phakathi nje yibo bonalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile ngoba phela yinye impilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba luntombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisitshiyagalombili, okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyisitshiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angimelele msakazi, ngiphinde ngibingelele lakubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esitshiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana, kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangeli ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka le elisitshiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi, kuyinto eyethusayo kakhulu. Njalo nxa ade ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumeleneyo. Ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayezenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga, kodwa yethu sayo ngoba nxa sila bantwana bazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele, kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana eleminyaka engaka abe ngumzali, asazi.
Nje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka yona le abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli leminyaka emlutshwane kangaka mancane kakhulu msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le elithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka yesithwelegalo lunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angimboni umntwana ale minyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulele kabayishwe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto ma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, yinto enelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona okungabe kufihlakala ikakhulu kulawa amasonto esiwaziya labantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelekhisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kukubhalwe phansi, hayi, ngicabanga ukuthi kwelakithi leli kuyinto yokuqala mpela, akuyinto yokuqala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho. Sasizwe ukuthi mhlawumbe laba balaba ichumilanye, ichumilambili, ichumilantathu, sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka yesishiyagalo lesekhulelwe. Hayi, nxa kusenzakala mpela kuyake kufihliwe, kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Jay Studio 7, Sanbonani Studio 7. Hayi ngeviki nje bengithethe kumshelele ngangafika ngasekhaya. Hayi ufikeni kwethu ke hayi sibonile izinto ezizakalayo live. Hayi simo sibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyiphetheni yazahlala kuhambi kodwa nje akulabantu abalamanga njengezani. Izani namanga umuntu ubotshiwe ngabotshwanga lokuzena uzenzele ndebele because befuna ukudiveta ilonji le kugrawuni. Hayi abantu banzima laba. So ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out. Njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ED kanti abasenge ngabantu beZimbabwe Broadcasting Corporation sebesiba ngabaka-ED. Shame. Thank you.
Ngibonga nje Studio 7 dala ukuthi hayi siyavuka. Hayi siyavuka sesiphilele. Siba zilinda khonapho edanga esikhatshana. Siyajabula ukuba lana nenhliziyo kakhulu sibe. Lokho sihlezi thawula sikhuluma nje ngendaba zakhe seZimbabwe. Mina ngendlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo yena le icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu. Bona kungahambi kungasebenzi. Lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlungu kakhulu ngento yegrawundi lenenzwa unangaphethu. So yena ma esenza njalo siyakhulumanisahla lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakeyila lokhathi akuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ngoba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangikhona ngendlela yokuthi izinduna zonke ezisebunembazo ngezezani kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba linjalo bazakhuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangabi bengambonisi izizathu lapha kumele kubenje kubethi kodwa bona ngoba na uvele uliqini lomnangabi wafuna ukurobha abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela yothena isimo esizibabhala ndaba lazo ngoba ezabe izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi i-education yezimbabwe ayikho. Abantu ababa belatshwe eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele hleze kulala ilizwe. Abantu abehlukane laye lazi into ebamele zimtshele ukuthi yena kadlulamele icebo lokuthi ake hambisa indaba khe ebantwini ngenye indlela nothi bothathume bona kulokana kwento yakulunganga ngitshontshwa kulunganga kugcwele kumenemele wokubulali bakumnanga.
Studio 7777 bingelele babonke ngathandi shongkama hlelo leni lasisa noma sikhala sisihamba sizwakale lapho nalapho kuthi singangeni njalo sibaningi sibeselule futhi awubani semfuleni esiphini imali ayishabileji kwa-10 ningikhumana kwangwenya hayi sazizwa inkulumo esisana nethi unanoseko ochip chalumbu ukuthula loyo azi ukuthi ke ingena njani inkulumo yezuna esezihamba ziyobonga nopresident kanti sezibonisa nazinduna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liqembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilika zikamthwakazi madoda emandebeleni ayi sithi abanye bethi ayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge 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 nami ngincobe
linjani isiyo silabalali khethwetse gaboronzwayo tan paula enkulu yalo dawu javulani zwanda ohamba sa abantwana umhlaba amasteni abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa same strategy esikakasho khathesi bangaki abanazo tenda abaziphiwa ngukasikhathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukuthi velophi iyathathwa futhi umthetho yangkona zimra will go after those kuthathelwe bayazana laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyiyouth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona isaka lesamendi so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu PF ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amasteni why short for elections kulaphela waphiwa khona lawo amasteni kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhethwe in between lapha kalela maproph izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazali okokugcina izanu PF ayinamhlaba umhlaba ngowestate likwazi nje khonokho ukuthi ujabulani uyakhampeni angisemsebeni endisebenzisali
siyabonga ukuvisana okuhle kangaka sibonga le jake elithumele kulaba kade news ilinki yokuthi bazisiyaikuphathisana esikunyisayo kudinga kuhlala kusedlivisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyakuba heyi leli zulu eselisidayo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi hhayi kugcina sulesaba siyalifuna okumangalisayo siqa liqala ukunaso zuvayo lutshaya ugcina uchumuchumuchumayisa hhayi kuyezwakala siyabasibe sikundebele lo sensusi
morning sikuyoreza okay bengicela ukuye ngikhulume lo felix magayela mafa lo ubaba lo le party yakhe kukhanya abala strategy esabo sokulunga babhizi ngokuthi izanu sifake osokwati nasepolitical strategy lapa yindlela abalungisa ngayo iparty lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani ukutshona libangela abantu lusethu sabantu thina sihlala emakhaya wa-used to that we know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama-leaders seliphongwethu kukaselitatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy lokuthi lethi sabantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi nokwesithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopho labensizi abadela izanu ukuthi batshayo lizithuthaka nxa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebebona lingamagwala kanti indoda ingakutshaya daily umfazi zonke izinto ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to know ukuthi senze i-family meeting nabogawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those who are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily labogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa magalela basi bantu njengam felix magalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele izifar ahead of
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yecubungula umvukela wanyakenye edalele the house ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9028. Kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi, bona ngathi ngalesikhathi hhayi bamgomboloza, kungenzakala ukuthi aphunyuke, kodwa ngibona ngathi bamgomboloza kabi. Ngingazi after midterm le elekulezinwa November ukuthi ozangena abambe khongubani, kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrats abuyele laphana abe e-controller i-Senate le-Kong. Hhayi bazamgombolozela sibi. Ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formation ayitshonile kumbe ithethi nalo e-White House umem ayikho yonke lapha kumafayile. Laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke. Manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlala eyayisele imonologa, ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha form. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabe le intel ikhona ngapha yaba bangamhlase, ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo information abayazi lapha ekhona. Yikho engibonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho, ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela uTrump ancintise ukhetho angamudla iBiden. Kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba loku kulokudabukana kwelio, ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze kuseduze kabeletheleni ukudabukana kwelio. Ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aziyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yi-democracy. Nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo, hhayi angeke amuli, ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba noTrump lo bezenzwe ngababaningi, asibo bantu abaningi phela lona, siyo majority yabantu base-America. Nxa abantu be-America abayi-majority belungiwe babone kuhle kuyini okulileyo okulileyo ngasozawini uTrump. Ngibona ngathi lapho kule strength khonakhonapho ukuthi laba abahamba noTrump uhlanya bakhe lobo ubutshantshaza kwakhe lobo balutshwane kulalabo abahleli phansi bekhangeleyo ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale. Lo lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlanga thangipha, bekufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphana kuma-dem, ngoba yena usekhulile. Kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke khona le-Afrika kuyafanana abantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kahle okunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 8 9 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.